Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela isaziso sikahulumende kuthange esokuthi usezaqalisa ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa na ngezombusazwe.
Njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ngezombusazwe.
Osakhulayo ofunda ekolitshini leNust uMswati Fortune Donga usebaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka.
Lohlupho lwamagetsi kunjalo ungananzelela ukuthi kulezinto ezinjengebiomass yena le nkulumo ngayo ukuthi ziningi ziyabandent endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Idale lehouse elakwele Melika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye liqalile njalo ukwemukela ubufakazi lidinga ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela.
Njalo uDonald Trump lakathesi abebandla lakhe lokho besesekhona abamsekelayo njalo bakhona abangakuboniyo okubi akwenzayo ngoba basamela kakhulu kulokho akhangelane lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isaziso sikahulumende kuthange sokuthi useqalisile ukwabela izigaba zelizwe inhlanyelo, ingcwethi kwezokulima zixwayisa ukuthi kungakhethwa na ngezombusazwe lapho isinikezwa abalimi. Uhulumende uthi usethwale inhlanyelo le eziphaleni zeGrain Marketing Board ezigabeni ezigoqela elusulu eBhinga, eNkayi, eLupane njalo ledolobho lakoBulawayo, selitholile lalo ezinye impahla zokulimisa ezigoqela imvundiso. Lisalindele inhlanyelo le. Asizweni ingxoxo eyenzwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 exoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla.
Nxa kuyilolu hlelo lwentwasa angithi ngugajombo, angithi kufuna abantu abaseselamandla okuqabanga khona lokho ukuthi bagibhe lawo magodi ukwenzela ukuthi baze bathole leyo nhlanyelo, ngoba abalimisi bahamba bayekhangela ukuthi ngempela amagodi lawo asegejiwe yini ukuze umuntu athole inhlanyelo. Manje ogogo labokhulu abasemakhaya bangasenelisiyo ukwenza njalo ukugebha lawo magodi abazuzilo ngokuqalo. Okwesibili, njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ngezombusazwe, ikakhulu njengoba nje ngomnyaka ozayo kuzavotwa sekuzasetshenziswa yona inhlanyelo yonale lwemvundiso leyo ukukhankasela uhulumende ukuthi khangelani uhulumende ulenzela lokhu lalokhu lalokhu. Abanye abasoze bakuthole khona lokhu. Kube sekubuya lali ndaba yokuthi kuthiwa sekuyasetshenziswa mbobulembu abantu kuzamele benze lokhu lalokhu, kodwa imihlolo le emakhaya bazayithatha ngaphi indlela yokuxhumana emoyeni njengoba amagagasi obulembu ehlupha sengijwela khona emadolobheni lokuthiwa i-network? Bayazakwazi ukuthi benzani, baxhompha ngaphi, benzani? Ngibona nje ukuthi okunye uhulumende uzama ukwenzela ukuthi abuke ukuthi yena nguhulumende wesimanjemanje, kodwa isimanjemanje sakhe angisiboni sisebenza kakhulu ebantwini ngobana ubulembu kabubambeki. Loko kuthiwa i-network kuyadula, kwezindawo bakhwele entabeni lezihlahleni kuze bathole lobo bulembu.
Wona amalungiselelo okulima asengaphi kathesi?
Ekuhambahambeni kwami ezabelweni esengike ngakubona nje, hhayi, ngiyabona kwezinye indawo abantu bebiya intango zabo belungiselela sona isikhathi sokulima lesi, bevala izikhala ukwenzela ukuthi nxa sebelima intango zabo sezibiyiwe. Laba bangabe bezama uphendula, yilaba bangabe besebenzisa amathalakitha nxa belimali. Ngathi ngihambela omunye umango wokhodlwayo. Ngabona yayibezama sibili kodwa komila kuphenduleki njengoba lelanga libuye latshisa kangaka. Le nkomo ngalesi sikhathi inkabi lezi abantu abalima ngazo la madonga okunye sekucakile. Ungazake kube selelisa kakhulu ukuthi kulidonse ikhuba kuphendulwe umhlabathi owomileyo njengalo osukhona. Abanye balamasimu amakhulu nenhlanyelo yonaleyo ebuba ligajana enikwa abantu lawona lawo manganyana avela kuhulumende kumele beyengezelele. Ingaba khona kodwa ke kayiduli lo muntu phansi kanti lo hulumende layo sowavele wona abantu bakithi ukuthi ahlale ethi uyabakhangeza ukuthi bamsekeleke nxa sebengenelwa indlala.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uphinde waxoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena oxwayisa abalimi ngemihlobo ehlukeneyo enhlanyelo.
Kuqakathekile ukuthi sizilungiselele kakhulu emangweni welakithi laMandebele ukuthi sivame ukuthi izulu vele lingani ngendlela esifisa ngayo. Ngakho ke nxa sithenga inhlanyelo bakithi balimi, nxa uzimisele ukuthi uzalima umumbu, khetha inhlanyelo hayi le efuna ukuthi ibe semasimini up to 4-5 months abathi long season variety. So mina ngiyayixwayisa ukuthi kwelakithi kake sinanzelenini ukuthi sithola ama-short season kumbe medium season variety azavuthwa masinya engadinga amanzi kumbe izulu eliningi. Okwesibili kunye okumele sikunanzelele ukuthi kasibuyelenini kulezi zilimo ebezivele zilinywa ekadeni. Lapha ngikhuluma ngamabele, ngonyawuthi, siphinde sikhulume njalo ngophoko. Sorghum, pearl millet and finger millet. Ngibona ngani kuzasiza ukuthi lanxa sihlanyele sibili umumbu kodwa sihlanganise lalezi ezinye izilimo ukwenzela ukuthi lanxa umkhathi ungasabi ngalindlela besikhangelele ukuthi ungaba yiwo kodwa singasweli isivuno. Mphinde njalo ngixwayisa ukuthi into ezifana lamajodo, lamakhabe, lamakhomane, indumba, lakho konke nje okunye ofanana lendlubu, lamazambane. Nxa umango wakini uvuma umhlabathi, kasizamenini ukuthi singahlanyela into eyodwa kuphela, kodwa sihlanyele sihlanganisa. Ngesikhiwa bathi it's a risk. Mitigation ukuhlanganisa, ukudiversify kumbe ukuhlangahlanganisa izilimo zakho.
Kuyini uhulumende angakwenza ukuthi ancedise abalimi?
Into uhulumende angasinceda ngayo nxa ngibona mina ukuthi number one, abalimisi bethu ngababahlomise ngolwazi olupheleleyo ngendawo ngendawo. Hayi ukuthi ngisenkayi bese ngithola umlimisi ongifundisa ukuthi kulinywa njani emzarabani bona bathola izulu eliningi. Sifuna abalimisi abazindawo ngendawo zethu besixwayise kuhle ukuthi ngendawo ngendawo kufanele silime njani. Okwesibili, zikhona indawo kumbe abalimi abathile uhulumende abasizayo abathola inhlanyelo lomvundiso. Esami isicelo kuyabe ukuthi kazingaphuzi ifumvutsa intwasa kumbe emakhaya abantu bathi igatshompo. Ikakhulu abantu abalamasimu amancane kuyasiza khona khona. Sengibonile kwezinye indawo ezinjengabocholotsho sebeqalisile abantu ukugebha amagodi akhona. Yisona lesi sikhathi sokuthi abantu bezilungiselele. Ngilethemba singaba sizaba lesizini kumbe isikhathi sokulima esihle lonyaka nxa abantu bezilungiselele kusese lesikhathi.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kulo sakhulayo umswati Fortune Donga ofunda ekolijini le National University of Science and Technology nasti kobulawayo osebaze umtshina ophehla amandla kagetsi usebenzisa ingodo lamakhafitha amaplanka. Udonga uyahlanganisa lokhu lezihlahla ezingafunakaliyo ezibulala izifuyo zingadliwa lokunye okunjengamakhafitha atholakala kumankampani abazayo abakuthi ngesilungu i-biomass. Udonga odabuka enkayi uthi wakubona kufanele ukuthi aqale uhlelo olunje ngenxa yohlupho lwamagetsi. Ugeina kumede Saidi weStudio 7 uxhumane loDonga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Project lay ngayiqalisa ngo-2020 during i-COVID era lapha ngiqalisa i-COVID. So into eyenzakalayo ngalanzelela ukuthi kulo hlupho lwamagetsi njengoba sikhuluma ngokuthi lo mtshina ngokwenza amagetsi for me esikuthi i-biomass. So ngalanzelela kulo hlupho lwamagetsi. Kulo hlupho lwamagetsi kunjalo ngalanzelela ukuthi kulezinto ezinjenge-biomass yena le ngikhuluma ngayo ukuthi ziningi, zi-abundant endaweni eziningi eZimbabwe lapha.
Uma sichasisele ukuthi i-biomass ivele yona iyini.
Lapho enzuka khona enkayi, kule company e-process amathimba, kule zihlahlakazana ama-invasive plant species. So ngananzelela ukuthi ku-community enjengayona leyana enkayi, kungasetshenziswa lama-resources enjengayona la engikhuluma ngawo, i-waste yamathimba aproduswa ekhampanini yona leyana esenkayi e-process amathimba, labo lama-invasive plant species wona lawo. Kunganceda ekuthini mhlawumbe ingxenye yamagetsi angabe maybe isebenza khona phana enkayi, sikwanisa ukuthi maybe siziphekele wona, sizenzele wona.
Kuyini okwakwenza wacabanga waba le micabango enje ukuthi uqalise uhlelo lonolo?
Kiwa sithi khona khona necessity is the mother of invention. So ngangukuthi zonke izinto zonalezi esizibonayo, radio yonalesiyo, i-news zonalezi, amaglobe, imota, anything esikubona nje sikusebenzisa insuku zonke khona lapha, kwaba khona ngenxa yokuthi kwakudingeka ukuthi kube khona. So nanzelele ukuthi eZimbabwe lapha kulo hlupho lwamandla kagetsi, amagetsi ayashota kakhulu eZimbabwe lapha. Singakhangela in terms of into eziyama-load shedding, iwatshengisa ukuthi amandla kagetsi ayashota. So isikhathi esiningi kuya kule-load shedding, ngananzelela ukuthi khona uhlupho lolu lwamagetsi nxa kungadingakali i-solution maybe engenziwa locally, sebenzisa ama-resources alocally like i-biomass njengoba ngayithinta lapha.
I-biomass le esingayithola lapha elizweni eZimbabwe inganelisa ukupheka amandla kagetsi amaningi okungakanani?
IZimbabwe iestimatele ukuthi ngaba the energy potential of over 1000 megawatts of energy. So which means that kuyakwanise ukuthi kugenerate over 1000 megawatts of amandla kagetsi from ama-biomass resources wona la esilawo eZimbabwe. Ngasenanzeya lokuthi khona ilizwe liluza imali eningi every month lizama ukusecure amagetsi ngokwa importer from Mozambique, Mozambique and so on, but still ama-load sheddings lokho esibakhona. So nganaze ukuthi kule gap khonaphana kukhona okufanele kwenziwe.
Lenzuzo nawo ukusebenzisa i-biogas nxa sikhangela okunye okusetshenziswayo ukupheka amandla kagetsi.
Nganazelela futhi ama-resources amaningi esiwasebenzisayo for ukujenerate amagetsi, coal, petrol, diesel and so on, they are not environmentally friendly. So ayangcolisa umphathi, umoya and so on. Njalo futhi ngokuya kwesikhathi azaphela ngama non-renewable resources. So kuyadingeka ukuthi for ama-resources anjengawona lawo, since vele kasile asizenzela into njeyabo petrol, diesel eZimbabwe lapha. So nxa watholakala indlela elocally, ithola eyenziwe locally njalo e-friendly to environment, ukuzama uku-cover that gap kungaba into enkulu kakhulu.
Loke ngumswati Fortune Donga osakhulayo oqhuba izifundo ze-science ekolijini le-NUST kobulawayo. Elebotswana lithi uqakathekile ukubumba imithetho ekhuthaza ukuphatha kahle izisebenzi okugoqela ezokuza kunye le kuyindlela engathuthukisa isimo somnotho walelo lizwe. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube eseGaborone kweLebotswana.
Lokhu kuvezwe ngolwesithathu ngesikhathi leBotswana lisethula amanyathela elathathayo ukuthuthukisa isimo sezisebenzi kulandelwa imithetho ye-International Labour Organization, i-ILO. ELeBotswana kade liphanyeka uhlelo olutsha olwe-Labour Market Observatory kuyindlela yokufaka isikali kumango ewuthetheyo ukubona ukuthi amalungelo ezisebenzi avikelekile. Umphathintambo obona ezemsebenzi kweleBotswana, uNkosikazi Anna Mukhethi, uthi ilizwe lakhe lihamba phambili kuhlelo lolu uma uqathaniswa lamanye amazwe emhlubulweni we-SADC.
The attainment of decent work for all women and men, including young people and migrant workers, is
uhlelo lokuthi kube nesimo esihle sokusebenza kubomama labobaba ogoqela abokuza. Kuqakathekile ukuthi sibe lesimo somnotho esingakhethi mhlobo.
Mokhethi uthi kuqakathekile ukuthi kuhluzwe isimo sezisebenzi ukuze kuthuthukiswe indlela abasebenza ngayo bengahlukuluzeki. Njalo uthi kuzakwenza uhulumende weBotswana abekwazi ukuthi kulezisebenzi ezinjani ukuze abekwazi ukuthi anganikeza yini amaphepha okusebenza kwabokuza.
The returns provide critical information needed to facilitate the strengthening of our labor market programs.
Kumele abaqhathi begcwalise amaphepha bawaphe uhulumende ngezisebenzi zabo ukuze sibekwazi ukuthi silezisebenzi ezinjani, njalo kusiphathise ekupheni amaphepha okusebenza kwabokuza.
Umnumzana Sifa Sithuma okukomite bumba ugwalo lwe-diaspora policy uthi amazwi kamphathintambo Mukhethi ayehlisa uvalo kunenge leZimbabwe elisebenza kweleBotswana.
Ya, amazwi akhulunywe nguminister mahle kakhulu. Ungakhangela okwenzakale eGoli kumalanga naladlulileyo kuma-migrant workers, kwenze lobani loba khona lapha eBotswana, kwenze abantu bethuka bacabanga ukuthi mhlawumbe uma kusuka eSouth Africa kuzoza lapha. But amazwi akhe aphe isiqiniselo esihle sokuthi iBotswana has always been a very different environment in terms of abantu bokuza. Yebo, abantu abaningi bayazi ngendlela mhlawumbe engayisiyo.
UJuma uqhubeke esithi eleBotswana ayisilo lizwe eliphehla inzondo njengokwenzakala kwele South Africa, noma nje ilizwe ngalizwe lilengxaki zalo uma kusiza ebantwini bokuza.
Lapha oqakathekile ukuthi umuntu abe lamaphepha, nxa yonke into yakho ihlangene, akula hlupho lapha eBotswana. Akula muntu ongakukhangela ngelihlo lokuthi umuntu okuza kumbe njani, akufani leGoli. So nxa lo minister ekhuluma amazwi ayamahle kangaka, kupha at least a peace of mind lokuhlaliseka ebantwini abokuza, ikakhulu amaZimbabweans, ngoba izindawo eziningi nxa kukhunywa ama-foreigners kukhangelwa kakhulu abantu abavelele eZimbabwe, abanye amazwe abakhangelwa as foreigners.
Uhlelo lwe-Labour Market Observatory lukhona emazweni atshiyeneyo kuyindlela yokuthi kubonwe ukuthi izisebenzi ezakulelo lizwe kanye lezokuza zivikelekile njalo zisebenza zikhululekile. Iningi leZimbabwe, ikakhulu emazweni angumakhelwane, bahlalela evalweni ngesikhathi uqonga ukuthukuthela kwabokuza. Amazwe amaningi esevala amathuba okusebenza kwabokuza. Kule nani labeZimbabwe elingaphezu nje kwenkulungwane ezimbili, i-2400 ezilamaphepha okusebenza osemthethweni kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lulodaba lokuthi esinye sezigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zathathela imali edlula isigidi esisodwa $1.1 million zizisebenzi ze-ABC Auctions eHarare sidutshuliwe safa ngolwesithathu. Ezimbili zalezi zigebengu zibanjiwe zamiswa emthethwandaba izolo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe ohlanganani sangana i-World Tourism Expo uhamba kuhle, njalo abavela kwamanye amazwe bathi ilizwe leZimbabwe lilezemvelo ezibukekayo okokuthi bazazisa umhlaba wonke jikelele ngazo. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Thank you very much Studio 7. Thank you very much Studio 7. Ngibonge labantu ke abanengi abakhuluma bekhuluma bethi hayi nathi singama political analysts nathi siya analyze ngeze indlela siyehlukana ngemibono kodwa iline iyone. So into engizamandla ukuthi sikhulume lapha ukuthi ayikho into engaqali kusabhuku yonke into iqala kusabhuku ngoba kuthiwa icrawlhead. Crawlhead is that is an English way of talking. I'm not answering anybody but yonke into lesithupa sakho uthola zibongeke vele noma uthule ufuneka usabhuku. Usabhuku is a cheap whip yento zonke. So we can nyanyisa udelela usabhuku but I'm not talking about osabhuku bezanu. I'm talking about ama traditional sebhuku abantu abavele bekhona right sendlula lapho. Hayi bantu into ekhona ukuthi asiqhubekeni sihlaziya ngendlela esifonisana ngakhona yonke into iqondile iqonda ngokuhlanganiswa imiqondo liyabuya le answer yodwa kodwa manje ingahlanganisanga imiqondo alibuyi ne answer. So into engiyikhulumayo ukuthi hayi bantu mina lezanu ngamanzi le oil akuhlangani. Thank you very much bye bye.
Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazizwa izindaba siyakwizwa labantu bezanu people ofana labo gawuli ukuthi abantu abanje abo gawuli ibababuyisela intuthuko yelizwe emuva ugawuli mayeza kukhanya ebhovuka ebhovukele umuntu onjengomnankagwa umuntu osebule lilizwe umuntu obopha abantu obopha amababantu aphikisayo kudizwakale ebhovuka kanti yona gawuli uthulani vele kuzanu pf ngoba gawuli asikhundla lesikhundla yini into oyitholayo ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu pf kukhona okungakwenza uhamba ubhovuka kuphela nje abantu bangathi basule umnankagwa bhovuka kuphela utholani lo mnankagwa lo ungathonti kakwazi ukuthi kulo muntu othiwa ugawuli onjengawo awuyayanyisa gawuli ma uyangizama ukuziqoqa ma kambe abantu bathi bedubeka ngakuuzwa kale ubhovuka sibidi uzisekile umnankagwa sibidi ha uzodula abantu bemashonaland shuwa sebesoye umnankagwa kodwa umuntu okubhovuka kawutholi lutho umuntu wemota kho nje ihambe esikontirini gawula lutho nje anti sizile ukukhetha ama-central committee ona zange wakhethwa ngitsho mati manje sikhunjelwa zoyini ukuthi ungwezanu pf kuphela ha zinuka amakhwapha mani
salubonani salubonani kustudio 7 ilinjani mina igama lami ngukholisani ncube ngithola esigodini uhlupho lwami luyilolo lokuthi ngizwa bethi sebefuna ukusiqumela amawadi baqume ama-district lapha angikwazi ukuthi bafuna ukwenza njani kahle kahle kodwa into khona esiyaziyo kuhle ukuthi kuyipolitiki nje bazama ukuthi uyakwazi umnankagwa ukuthi ngiyabulala okhulu bethu labo baba bethu abazali bethu babulawa nguye namhlanje sebhodi ehambe etshela abantu esibalutshwane kumele ama-constituencies aqunywe sicela ukuthi akasichazele kuhle ukuthi ukwenza njani khona ubulutshwana bethu bomhlupha ngani
Studio 7 linjani lonke izihloko zami ngicela ukungazitshi igama yemphendula linkulumo ukuthi khona ibhinga iyalungiswa hayi abantu bengabi bhukubhuku ibhinga sikuthi lungisele ukuthi upresident ufuna amavoti hayi ibhinga ilungisele ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhonomi bewusala phaba usakhona hayi ukuthi ibhinga ilungiselela ukuthi khona kumbe kukhona khona kulantwe khona ibhinga ilomkhonomi omningi abawutholayo lapha so yikho belungisa imigwaqo ngesikhaphekaphi okwamavoti hayi kungelinye isayidi kwamavoti kungelinye akuhambisani lamavoti lokuzihlobo hayi umkhonomi lapha ebhinga sithumacha abawubonayo abawuthola mabepopola yikho belungisa imigwaqo ukuthi imoto azabo zihambe kahle maziyalayitha lowo mkhonomi yikho engikubonayo lokho mahlabezu
ngustudio 7 amavoko njalo ya bengithanda ukuthi ke ngithi ngikhulume lo mdala okhumalo la othi khona amasobhu emashonaland avotela abantu enye ispeculation lamanga amanye asuka ahambelani nomuntu bethu njengabantu besintwini especially ngezibongo zethu eziqatha lesi I don't think kulo sobhu kungavotela abantu never in this world mina ngeke ngakwenza ukuvota lokuvotisa lokhu ambonto usobhuku yangena ubalot box esiyavotela wena usobhuku of course engahamba nawe ehambe labantu bakhe kuthiwa kuyavotwa but kangeni labo ubhokisi akula party enye yo opposition engakuvuma khonokho angikwazi ukuthi ukhumalo that kind kind of information yena uyithatha kuphi kumbe uyabe khona emashonaleni nxa kuvotwa engasichasisela ukuthi kubona njani konoku nxa kusenzakala. That's highly impossible, Mr. Khumalo. Asazi ukuthi wena kumbe nxa sihlala singekhaya ngisiyavota kambe ungabona ukuthi mvotele bani. Even unkosikazi wakho, it's so difficult ukuthi ubone ukuthi uvoteleni. Ingasuka livumeleni ukuthi uyavotela iparty wena oyifunayo, afike avotele iparty ayifunayo yena. So it's not true ukuthi kuthiwa abantu kudala ababevota kusaselotswangirayo wayekwazi. Konke lokhu is political propaganda efana lezanu. Opho ngokuqamamanga zegcikeni akula muntu ongena nomunye ebhokisini. Ambondi liqiniso khonoko. Indlela izanu esiyisebenzisa kayesokurobha ngeyokuthi bethi umuntu lo kafundanga akwazi ukubhala umuyisilima ngizamvotela. That's the only way they can use. Not ukuthi usobhuku uyakuvotela. That's not true. Asoqiniso lelo baba. Hayi lapho ke hayi. Amashona mabi sibili kodwa ungafiki ubusi-extende njengakale.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphawula nje kancane indaba yamadoda lawa e-ZANU PF engiweza bayikhulumela kakhulu. Bayikhulumela futhi i-ZANU PF ingela ngitsho leyo kodwa into ebambeka abayenzayo. Since 1980 ilizwe lelo belithe nje la e-Africa, izizwe zonke ze-Africa bezisezimbabwe. Including la ma-South Africans wona la asechuma manje ebekwazi ukuthatha imfundo ngapho. Njengamanje iZimbabwe sokuyinto elihlazwa. Noma ukuphi nje ungathongwa eZimbabwe nje kuyabe sokungani ngenye indlela. Bekwa ngenye indlela. Kanti amaZimbabwe khona bafundile bale discipline kodwa basahlonipheki ngenxa yehulumeni yeZANU PF leyabamba umbuso 1980 namanje abafuni ukuvuma ukuthi bahlulekile. Ngilethemba ukuthi lokhetho luzayo kumnyaka ozayo bavume ukuthi bazawube behlulekile ukuthi abantu bakhethe omthandayo. So mina bengicela nje ukuthi ngakuya ngami amaZimbabwe nje ungaba ukubona khona ukuthi eZimbabwe ukhetho lwe-election friend phase and PF vele ngeke isaluwina kodwa ngeke isavuma. So bengicela ukuthi amaphatha njengabo CCC ebezama ukudinga ama-reforms azaba better ukuthi next year i-election ibe friend phase iZANU PF leke esikhohlweni ngayo. Kunini bakithi Nkosi yami, kunini sibuswa iZANU isehluleka ngisho nayo nengane encane yabona ukuthi iZANU PF ihluleka. I-education ayisekho, izibhedlela zikho, imigwaqo ayikho, akusela into ekhona. Intuthuko ayikho kulela ilizwe Nkosi yami, intuthuko ekhona ekubantu abantu abazenzela ukuzamela ukuthi ubone mhlawumbe umuntu yakhe indlumbe mhlawumbe umuntu ugubha umgodi umuntu uyazenzela yena kwayena ihulumeni yakho niyamcindezela. Hayi siyabona.
Ningabe ninjani ku-Studio 7? Ngithanda ukubingelela amaNdebele wonke nemoli zakwaNdebele umhlaba wonke nje jikelele ikakhulu labo engizalwa nabo uTryfino Ndaba Ezinhle ubekezela Nkosi uMzingaye Ayanda noAndi. Ngibuye ngibingelele njalo unkosikazi nabantwana bethu Mbali uMinenhle noMbongeni. Ngithi nje hayi niphile niphile bakwethu. Ngithanda nonke ngingakhohlwa abasakazi bethu abe-Studio 7 bonke. Ngibuye ngithi ke kumfowethu lana umakhelwane wami uThuso Khumalo ngithi mfowethu ngiyabonga kakhulu. You are making us proud. Bengicela nje bonke laba bantu badlalele ingoma ka Love Mama Jaivana ethi anginamali. Ngiyabonga msakazi.
Hayi lati siyabonga balaleli bethu ngamazwenu la elisithumele ku 12 number ethi yona +12024650318. Hayi sikuzwile ke mlaleli wena ofuna uMajayivana isikhathi ukuthi lamhlanje sikho sizadlala ngevikezayo uMajayivana. Ekuzemelika idalele the house elakwelemelika elicubungula udaba lomvukela wanyakenye luvumelane lamhlanje ukuthi livumelane izolo ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele azohlolisiswa abuzisiswe phambi kwalo esipha ubufakazi. Leli dale liqalile njalo ukwemukela ubufakazi izolo ngemva kokuma kwamaviki ambalwa. Lifuna ukutshengisa ukuba umnumzana Donald Trump wajojozela umvukela lo owachiya abantu abayisithupha abanye bengamapholisa befile. Hayi isikhathi sesingasavumi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke ezinye zenhloko zendaba. Osakhulayo ofunda ekolijini le-NUST uMswati Fortune Donga usebaze umtshina ophehla amandla kagetsi. njengoba ngijilo ke isikhathi sesidliwe ngumangoye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voandebele.com. igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa indaba ziyaqhubeka kusihlwa ngo 7.